Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ziku 11 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale imibuzo eminingi.
So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile.
Kambe uhulumende wele South Africa useqinisa isandla ekubotshweni kwabeZimbabwe abangalamaphepha kumbe akula mehluko leminye iminyaka na?
Ukuboshwa kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke Beit Bridge ukuze zibophe abantu abiza ngokungekho emthethweni.
Umanyano we-SADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangxoza eselizweni leMozambique namuhla.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane, kodwa kuqakatheke ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kwelo hlakela kuyini.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale imibuzo eminingi. UNcube owazakala ngelokuthi ngumuda uxotshwe izolo esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezomvikela i-state security esetheswa icala lokungaziphathi njengomuntu olesikhundla esaphezulu. Kulimbiko ethi nguye okhokhela otshekeja abalodlakela abathiwa ngamashurugwi. Iningi lisele lile mibuzo eminingi-ningi eyokuthi kanti vele kuyini okukhulu okwenzwe nguNcube. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uNcube ubuthelele amashurugwi emhlanganweni webandla leZANU-PF wenzelwe eKwekwe ngempelasonto esenza ubudlwangudlwangu. Asenelisanga ukukhuluma loNcube, kodwa sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda laye odabuka enkabazwe.
Asithi ngiyakhangela kakhulu sikhangela imbali, nibona sengathi uNcube uxotshelwe kakhulu ukungaziphathi. Lokho kade kukhangelelwe ngumongameli njengomuntu okade seduze kukamongameli. Indaba yomsindo eKwekwe abantu besilwa, yonke leyo nto ngibona ngani kayiphathanga kuhle upresident, njengokuthi khona uNcube u-Owen ubese nguminista ophathelane lezokuvikela. So nxa esenza izinto ezinjengalezo phambili komhlaba akuniki isithunzi umongameli. Yikho umongameli sicabanga ukuthi khona lokhu ngakuyikho kwenza ukuthi khona azathatha isinqumo lesi esokuthi khona u-Owen Ncube akame eceleni. So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile. Wale elokhele ingqondo yena liyane ukuthi khona yena ubevele khona ngale phansi bephehla udlame lolo. Pho ngibona sengathi mina kungakuyiyona le nto yenza ukuthi umongameli acaba engabili ngaye, abona ukuthi hayi lundodala kusho ukuthi kavumi ukuthi khona kathesi sengubaba, yena kade emfake kuposition yokuba ngubaba.
yona imbali kaNcube iminjani njengoba sisizwa abantu abaningi bakhala ngokuthi wayephehla uDlame
imbali ekaNcube impela ihlangene kakhulu lendaba yoDlame ekhwekhwe laphana ubevele sazakala ukuthi khona uNcube ngumuntu ovele engumuntu olomoya njalo abantu fana abanengi kade besenza uDlame bengathi bavelela kuye pho ke imbali yakhe ivele injalo nje ukuthi khona ube ngumuntu kade lo Dlame kodwa ke into enkulu kakhulu angayinanzelanga ukuthi kathesi usephethe isikhundla esikhulu kakhulu kusamele ukuthi khona bona ukuthi khona uyavikela isithunzi sika president so ukukhanya ukuthi ukwehlulekile lokhu ukuthi avikele isithunzi sika president
ngokubona kwakho ukusuka kwakhe kuhulumende akusoze kubangele na ukuthi aphehle kakhulu uDlame engaselandaba lokuthi ngenxa ukuthi uyabe ngasekho kuhulumende
ngalokho sokwenzakele kuNcube ipolitical career yakhe uNcube kukhanya ukuthi khona nxa engasananzelelanga kungaba yikuphela kwaye angimboni futhi evusa ikhanda mina ngike ngathenda umhlangano ngo 2005 lapha uMnangagwa akhuluma khona phambili kwabantu ekhwekhu ukuthi khona hayi into zoDlame yena vele kasazifuni angabe wayezenza ngesikhathi lesayezenza ngaso kodwa kathesi kasafuni uDlame manje laba kabananzelelanga ukuthi khona kathesi futhi usenguhead of state esenguhead of state uye futhi zonke izinto ezenzakala ekhaya phela kathesi sezibuzwa ku akusafani la izolo manje owen laba behlulekile ukuthi bananzelele bakubona ukuthi khona hayi bona njengoba bephansi kwakhe kumele ukuthi khona benze izinto ezizayenza ukuthi isithunzi sakhe uMongameli abe umuntu ohloniphekileyo ngoba yena ngokuba seduze kwakhe uMongameli konke akwenzayo abantu bahambe kuthatha sakuthi uMongameli nguye omthumileyo so lokho sokumnika ibizo elingalungayo pho ke kathe simbona ngani mina kathe ukuthi lokuxotshwa kwakhe umsebenzi khonoko kusho ukuthi uphiwe a stern warning ukuthi vele kangeke futhi asalivusa ikhanda ipolitical career yakhe kungenzakala ukuthi khona isiphelile nya ngeke futhi azisavuka futhi
uMnumzana Greta Voloza Sibanda ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abikwa bebotshwe ngamapholisa awe South Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe babikwa bebotshwe ngamapholisa elizwe leSouth Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi iziphathamandla zakule South Africa zethesa amasotsha eZimbabwe icala lokufumbathiswa ngabafuna ukungena ngudlu kulelo lizwe. Ngambe amapholisa eSouth Africa aseqinise isandla na ekubopheni abavela eZimbabwe bengela maphepha kumbe inhlala yenza ngalesi sikhathi iningi livela eZimbabwe kukhefu leKhisimusi na. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwe yakazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ukuboshwa kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka abakuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke e-Beit Bridge ukuze zibophe abantu abeza ngokungekho emthethweni kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka nakhona sisazi ukuthi lo nyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuvimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esegudwini ngalesi sikhathi
ubonwa bona ababotshwayo baningi kakhulu luyini nxa siqathanisa lezinye insuku kumbe leminye iminyaka edluleyo
izibalo azijwayelekanga ukuthi sizisazi ngokuphelele kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu ingoba zabantu bevinjiwe emngceleni kwela seZimbabwe nase South Africa kubuka sengathi bathanda ukuba baningi kanti ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenxa yokuthi udaba lamaZDP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu bezimbabwe sibonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe kungakho kubukeka sengathi lonyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba ubuningi kakhulu babantu
kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwamapermit
udaba lwamapermit lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu njalo kuningi okwenzakalayo ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo lonto eziningi ezithanda ukuthinteka kulo zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na ikakhulukazi makubheka uzalwane zezimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa mapermit abe angawoqolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqoshe wezangaphakathi sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba kubonakala sengathi kulonyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalwa azesuka enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazepho abazokuphinda bavuselelelwe amaphepha
umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum amazwe angezansi yezwekazi le-Africa o-Southern African Development Community i-SADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangqoza eselizweni le-Mozambique namuhla ukuze kube lokuthula kulelo lizwe amalwe cacha abikwa ehlasela isigaba se-Cabo Delgado kulelo lizwe njalo nje lapho okuhlala abantu bokholo lwesi-Muslim osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 abanye babaleka betshiya imizi yabo amazwe akusadak ahambisa amabutho awo ukuthi ayencedisana lawe Mozambique ukulwisana lamalwe cacha la awesimuslim adlulisa amalawulo njalo babikwa sebethathela amalwe cacha la eminye imizi eyayisithunjiwe njalo sewaqhuba abakhangelelwe ukuba kulumhlangano ngabakhokheli bamazwe athi Namibia, South Africa, Botswana, le Mozambique ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe
kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemaba amazwe bahlangane kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi anti okwenza vele kube lodlakela kuyini ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi abaniseke angibona ukuthi kunganceda ngoba phela idlalelwe lakhona singathi luvelela ngaphandle into zama-terrorism besiqalela ngaphandle kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona
amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique kumbe ngabakhulela yini amalwe cacha lawo
iMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo ngoba siyazi ukuthi nxa sikhala into zomnotho sibili iMozambique ingathi ngcunywana okwakha kwakhathi esingcunywana yikho yebabe kungwa kuyikubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane zama ukuceda lolu hlupho kodwa njengoba ngitshilo ukuthi nxa isizathu sakhona singasaziswanga amabutho amaningi enganceda nxa sengasacuba engaqondananga lesi sizathu sakhona loba ungazi singazifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama layo ukuncedisa kwangathi kuyathula kodwa kokathe simbona ngathi uzaqala njengoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele kabasuthisanga ngendlela uhulumende ihambisa ngayo izinto amalwe cacha ayazuza indlela yokuthi bacathe khona lapho
singathi lolu yilo udaba olumqoka oluhluphayo emhlubulweni we-SADC kumbe kukhona okunye njalo amazwe la okufanele akucubungule
siyazi ukuthi umumo womnotho kulabantwana kulabantu abaningi abangasebenziyo amalwe cacha lawo uthi engazuza nje indlela yokuthi babe bedinga abantu ababancedisayo ngoba akulamsebenzi imunotho yakhona yayibanjwa kuhle. So ukuqathela bonje ukusithi bengalungisi kungakhangeliswa nje ezinye izinto nje ezingaqondalanga lokungahlaliseki kwakusho kwabantu kungakungisisa. Kodwa hayi, mbona ngathi into idaba le unemployment ungasebenzi kwabantu lobugebenga nje kuvele ukukhona kungenza ukuthi ubugebenga lokhu kungapheli.
Kambe bona singathi ubugebenga labo abokholo lwesimuslim kumbe kwabo bakubona kwehlukile.
Ya, liqiniso. Into yokudlakela lokholo ngapha eSouthern Africa angikhulu ukuthi into esingathi bakithi into eqathekisiwayo. Mbona lovu nje ibugebenga nje kuphela. Kulabantu ababhadalwayo khona uzabona ukuthi izikhali zakhona kulo muntu ozithengayo ezithengisela abantu laba.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu ayisikhombisa 709 ababanjwe leli gciwane. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 baya besiba balutshwana, kubika lolu gatsha. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane ezine 4,281 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abahlatshwe esibili bebe phansi ngwenkulungwane eyodwa kuphela 993. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isinxuse abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho kuwonalo umnyaka. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ujaha oleminyaka elithumi lanye 11 ubhubhile ngemva kokudilikelwa ligodi kade eligebha edinga izibungu ezidliwayo kulumango ezithiwa ngama-cricket ngesilungu esigabeni seMashonaland Central. Okwamanje sengilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani ku studio FM njani basakazi Dunga Mili labanye bakele njani. Ngithanda nje ukwazisa abantu bagida bakomthwakazi ukuthi asibambaneni bantu bemathebeleleni, asifakeni ukubambana phambili, asike sizwana nini singadlula ngezinye izizwe. Tonga khalanga Mdebele, asibambaneni. Ilizwe leli lalivele libuswa ngumambo lomzilikazi, kwakungalambi phakathi kwamatonga namakhalanga lamaNdebele lamaVenda la wonke umhlobo. Sasisizwe sibambeneyo, asibambaneni lakathesi. Asivoteleni MRP, asivoteleni umthwakazi Republic Party. Singene ephalamende lathi simele abantu bakithi, ama-councillors abe ngawakithi. That's why libona indawo zakithi zithathwa nje ukuthi lisuka livotele abantu bezizwe ukuthi babambe indawo ezingezethu, sebebiza abantu babo. Khonoko bantu bakamthwakazi, bantu bemathebeleni, kunzima ukuthi sikwenze yini kona lokho. Kunzima ukuthi sibambane siprotekte umhlaba wabokhokho bethu, umhlaba wabantwabethu. Omunye lomunye umuntu kagcine indawo yakhe, lathi asigcinele indawo yethu, singayigcinelwa ngabanye abantu. Hayi bantu bakomthwakazi, asibambaneni bakithi. Singaphiki ngabo ogawule labo labo Joseph Chuma, hayi labana baqhubo kwabo lapha okhulumayo nguchama.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7, ngusamthai gadadenta bazinduna. Bengilesicelo sokuthi nga uhulumende uyakhangelisisa kakhulu emachurchi amapostoli, especially laba abazibiza ukuthi ngumadzibhapha abahlala egangeni lapha. Yibo abavimba abantu abaningi ukuthi bangayihlaba amajekiseni. Abantu laba kutsho ukuthi nga uhulumende ufaka umthetho oqinileyo ukuze bakhulu labantu. Ngikhuthaza kakhulu even lina abaprofiti bamanga li. Yini eliyinkinga kakhulu elizweni elikhonzelisa izinto eziningi, liyala ukuthi abantu bayehlatshwa amajekiseni. Ndithi lina liza kulapha lokhu livele lingazange likubone kusukusele kuzeni kwakho. So ngicela ukuthi uhulumende sibili adonsa amasokisi abo Facebook phezinkulu sibili ngabantu abanjengabona lawo abathola belalisa abantu emagangeni bethi bayathandaza bengayazi into abayenzayo. Ngiyacela sibili kakhulu ukuthi nabangahlabanga ngabahambe bayehlaba ukuze sihlale sivikelekile sonke, ngoba senelisi ukuhlala abantu abangahlatshwanga baza sifakela umkhuhlane. Ngiyabonga ngisamthaya igadathi.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 kundawo zonke ezishiyeneyo. Ngithanda ukuthi sijabulele unyaka omutsha u-2022. Sengathi ngaba umnyaka omuhle kuwe wonke umuntu ophila ezweni. Bese ngithanda njalo ukukhomenta kakhulu kulabo izikhulumeli zepolitiki. Ngesicelo esikhulu nangokuzehlisa, ngicela ukuthi labo bantu kube ngabe bayayeka ukulwa impizako zepolitiki ngempilo zabantu. Sikhuluma nje abantu bakithi ezweni laseZimbabwe, kuzindawo zonke nje lapho abakhona abantu abahlukumezekile kungenxa yabo bonke, ngoba bahleli nje bona belwa impizabo ngempilo zabantu, kanti bafake impilo zabantu engozini. Ngicela ukuthi kube ngabe bayayeka bakhampeni ngokufaneleyo, kwenzeka ukuthi seza umkhetho lolo siyabulo abantu bephephile bebavotele njalo uma befuna ukubavotela. Ngiyabonga.
Selibingelela Ntungamini Nkomo lani lonke bantu lokuze be-Studio 7 kini lonke bantu base-Afrika. Ngithuke sizamene ukuthi uma ngakukhuluma ikhulume ndikuzwe lokhu, uma ngayikuzwa sizwe ukuthi uthatha inyathelo bani, ngoba uyabe lokhu ekhuluma izinto ekhuluma izinto zingahambi beza ethi yena engene kade sokugcila abantu balezikhale eZimbabwe ngenxa yakhe. Uyenzela khona ukuthi uma ngabe lusa abantu labana bebeyiba wadifenda yena, yena uyenza ngani ukuthi amaletoto wayengabakhahlaseli laba bantu ukuthi abathathele izimali bayenze njani, amasotsha asephuma egangeni seze njani, bathatha imali bayithatha njani bona besibe ngamasotsha bewuhola. Asikhulumeni khonoko kucace kuhulumende kakhe cace ephume sobala, ma ngawudliwe phuma uhlale phansi lelo omunye la esimbone la edliwe phume ehlale phansi. Ngabe kuloku kugoqelela usiya ndawoye usiya ndawoye, kanti siyahlupheka amanzi madamu ini into zonke yazigomgwaqo yini ibolile iloku yalungiswa uSmith yenoku khuluma ukuthi mgwaqo yalungiswa, mgwaqo yalungiswa ilungiswa. Hayi asike sizameni bantu bakithi.
Alo Ntungamili ngembuze kanti kwakuthiwe umdala uzokwenza ukutsha eyulus ekha kwaphetha ngani indaba engayisisalele emuva ekhesi.
Bengicela ukubuza basakazi abahle abaka Studio 7 ukuthi uThuma noGawule bangabantu bemathebhelelendi for sure, kumbe bangabantu abasuke esitoneni beplantwe yizane kuyeke, ngoba izinto abazikhulumayo zifaka i-stress ebantwini bemathebhelelendi. Bakhuluma balolonga iyunithi, iyunithi yona le abakhuluma ngayo baye bewubone yini umgwaqo oqonde ekhezi konkomo ukuthi unjani, bekhuluma besitho njani, baye bebone ukuthi amashoni asegcwele njani emathebhelelendi ezo-invade igolide ezo-invade indawo zemadebeleni. Ungasuka lapha usiya esitoneni ulindebele ufika ubuze ukuthi unova kuphi, njalo akula muntu wesindebeleni ongasuke siyahampeni emashona leyo, abakwemukeli even izinto nazakhula ngayo. So yena iunit akhuluma ngayo yiphi? Asitshela yona iunit, asitshela yona yena luthuma ngenxa yokuthi sebedla imali yezakhe. Kathesi ma mina ngakuhlaza engene eplumpi esiya campaign, but umngakho uyakwazi ukuthi wayesenzani ebantwini bemathebheleleni, qeda abantu bemathebheleleni. So besilwa igugura wundo nje ukuthi baxolise, baxolise bona bathi basekhomitini eyani. Thuma loGawule ngelinye ilanga liwubambe lingawesi phansi into ngelibambileyo, ubukhosi ngamazulu. Into zenu zokuthi libe lihlala likhuluma ku-Studio 7 likhuluma izinto ezingafanelanga ngabantu bemathebhelelini lithi kule unit kungela unit, asifuni thina ivini lwayo. Uchamisa wangikhona kasimfuni yena lohambe siyafida abantu ngokudla. Abantu bemathebhelelini ndithiya nandi ukuthanda ukudla, fidwa ngamathukela selizitshela ukuthi yeli lo president hawu bakithi.
Studio 7 lingabe livuka njani basakazi labalaleli? Ngithanda ukubingelela abafowethu sisu Sibonakele lesikolo kuhle lomamdala osenkulumani eZimbabwe koBulawayo.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 labalandeli baka Studio 7 lokhulumayo nguJoshua Ncube ngokuhlala ngilapha eSouth Africa. Mina ngilokudana okukhulu ngokududu kwelitshe lebhalakwe usidanisa kakhulu, ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu. Uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamaNdebele. AmaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa. Umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile kubana amaNdebele engawaphinda kanjani. Ngcono watshengisele ngokubhomba bona abantu vele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa iNdebele kalifuni. Ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ekhini oyithathayo. Kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga. Nanku amasotsha ahlala kuthiwa agekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo. Kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besiNdebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugura wonje. Angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yayina lowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala. Namanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo thathi siyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo. So kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba babanje. Kodwa nxa bengabanjwanga wonke okwenzakala kubona bona abantu bafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igciwane le-coronavirus selibangele ukusilela kwempahla ezitolo ngoba abasebenza ukuzithwala behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. I-Studio 7 ibhodabhode ngezitolo ihlola umumo esigabeni se-Maryland. Ukudla okukhanya kusilela kakhulu ezitolo ngokulunywayo okufana lochago, inyama lembida. Ukusabalala kwegciwane le-coronavirus kuludaba olukhulunywa ngalo kakhulu lezinsuku ngoba abanye abazali bathi izikolo kumele zivalwe lanxa abanye besala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe umumo wegciwane leli kulesi sigaba seTexas.
Nxa singakhangela ngokwe-corona lapha eTexas, iTexas ivele yehlula kusukela kudala khonaphana ngo-2020 i-corona itshaya. Abazange balandele abantu lokhu okuyikho kumele bakulandele, ukufaka amamaski, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lakho khona lapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lakho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona bana bantu bona bana bangazange bahlatshwe bona bana yibo okukhanye i-corona isibatshaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha, kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebatshaya ukwedlula laba abahlatshiweyo. Manje sekulale ntsha le i-omicron yakhona leyo. Kukhanya i-numbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo zokungathi kuyagxumagxuma. Abanye bathi amamaski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana kabahlatshwe, abanye. Lokho kuphikiswano nje, kudonselwano kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
Hayi, lapha njengoba ngitshilo nje ekugcineni kwenkulumo yami le, kuphonke uba lokudonzela. Mbona ngathi kuyadonzelwana sibili. Amanye ama-school districts njengalapha kithi kulenye kuthiwa yi-Garland ihle yathi yona nawo akula muntu wanongeni eklasini engelamask. Abanye ngale kwenye i-district, i-school district, bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwa amamaski, abantwana bahambe esikolo bela amamaski. So angiboni kulokulandela izimiso zabempilo abe-health ukuthi khona kuyalandelwa sibili. Kuyapolitikwa nje, kuyakudonselwa nokuthi donse ngapho mina donse ngale. Akufani naloku engxenye engubone eZimbabwe ukuthi idolobho lonke lakobulawayo lifice litheniki ngamamaski. Kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi maye babo sengikhohlwe imaski yami angikwazi ukuthi nza kuthini.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudala imibuzo eminingi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandeng. City asithibanini njalo kusasa sikhathi sinye.